Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 25 kuNtulikazi 2024 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amakampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabaziki nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadale futhi ngamaziki.
Umphathintambo karhulumente obona ngezemali umnumzana Ntulincube uthi kumele wonke amankampani ezimbabwe kanye nengatsha zikarhulumente asebenzise izimbabwe gold kumbe izig. Ziyathuthuka ezinye izikolo ematorian south ongela abantwana abapasayo. Kutshoni na ukuphuma kukamongameli Joseph Biden weMelika kukhetho olukhulu oluzayo? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo karhulumente obona ngezezimali umnumzana Ntulincube uthi sokumele imithelo eminengi kanye lokwenzelwa uZulu nguhulumende kubhatalwe iZimbabwe gold kumbe izig ukwenzela ukuba imali le ithakazelelwe njalo isetshenziswe elizweni lonke. Uphinde wathi kuza kwesulwa imithelo yentengo yembuzi lokunye uze kube labantu abanengi abathengisa izifuyo ngemali elesisindo ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala enkulu lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uncube okhulume lokhu edayele ePhalamende eHarare namuhla ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-Midterm Policy Review Statement uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo izig.
Amakhampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabaziki nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadale futhi ngamaziki. Sikufakulela ukuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukise umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeziki. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba izifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele kususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewochi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep, and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Ncube uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho wethu uyakhula sibili ngoba nganzelela ongodosi wehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%. Like 2% asonto encane kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenziwa. So sibona ngayo umnotho wethu uyathuthuka nanti sikhona lapha kuparliament khangela imigwaqo yakhe wayo ukuhluza lapha angiyana yiwithi la uyazibonela.
Uthe ukhanya kule nguquko kwezintengo yempahla etshiyeneyo loba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo. Uthe kufunakala ama-billion pos ayisithupha 5.6 billion zig ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusenjalo ukubeke sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lonyaka uzathuthuka kancane kulanyakenye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncube uthe lokhu kuza kwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Esanda kugqiba umbiko wakhe ukuhle waxoxozila edayile eParliamente abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe ngunqube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe ngunqube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayile eParliamente.
Siyakwazi ukuthi njengoba nechilo asoze sibone sokuthiwa ipassport siaplayelwa ngezigi, asoze sibone sokuthiwa wonke amatollgate asebhadalwa ngezigi, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngezigi kuphela.
Kodwa ummeli weParliamente umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana lamazi kaMthuli esithi uza kuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe ngunqube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozen statement sakhe oso kukhona kanti sibona sizahamba siyokuphawula sibubale sibuhluze njalo sithathe lesi sikhathi sokuna sibuyele emantwini sisebabonisa into efake uminister lapha eParliament. Nxa abantu sebesitshelile
uChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunye ethwele ugwalo lukaNcube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alitholi. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
Uncube uphinde wathi eleZimbabwe linezikwelede ezifika 287.2 billion ziki ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezigoqela e-European Union zithi ziza kuma ukwamukela impahla ezithengiswa ngeleZimbabwe uma zisenziwa kungalandelwa indlela zokulondoloza umkhathi. ELeZimbabwe lona selizama ukuba impahla yalo yamukelwe ngokubumba umthetho we-Climate Management Bill okukhanya uzakhangelana lalokhu. Kukhanya engani kulakho ukwenqabela ukudumala komkhathi okubizwa ngokuthi climate change. Ukuze sihlaziye udaba lolu ngokuthi kungenziwani ngeleZimbabwe, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu osebenza eNational University of Science and Technology kugatsha olubona ngokuhlenga uzulu ole-disaster management.
Let's invest kuma-renewable sources of energy, sele solar, sele wind, umoya lo. And nxa kusenza futhi ikuthi izulu alikho, ngasiya wayidina kolo kana wakuthiyo ngu-president sometime back lapha nesithi a dam for each district, ukuthi for each and every dam that we are building or constructing sibone ukuthi sifaka i-possibility yokuthi generate the little electricity that we can. Kolo kana kuzasenzela ukuthi khona sikwazi ukuthi sibala leyo source kolokho abakubiza ngokuthi ama-green energies. Even in terms of his motors at least, so kufanele switch siye kumota ezirala ngamasola ezingarani ngabo diesel la. Yes,
nga ukhangela ubona zani kuyini okungenza ukuthi konke lokhu kwenzakala eZimbabwe into zabo green energy les.
We really will need a lot of injection into industrial development. Ngitshela ukuthi uyakhumbula kudala ukuthi abadala besithi khona siya kobulawayo kontitu ziyathunqa kwakulama ukuthi ngiyasele ibali isiNdebele. Kwakulama industry amaningi kakhulu awakusenza ama-products amaningi kakhulu aranger from ama-products adliwayo kusiya ezinsimbini kubo ama-engineers and so on and so on and so on. So siyayifuna i-development enjalo ukuthi uBulawayo abuyele abe ngubulawayo lwani wakudala, sikwazi ukuthi sithi kule manda i-language yakudala. So imanda le yakhathesi sokufanele ibone ukuthi isebenzisani ama-green energy sources anjengabo solar bana. I-solar silayo in abundance eZimbabwe, in abundance, so serious. But kule little investment esifaka yothi kodwa ungananzela abantu sebeqalisile even emakhaya kathesi uyafica sebelayitha ngamasola sebepompa amanzi ngamasola khonokuyana yi-direction yakhona ngaleyana uyabo so amakhampani amakhulu asengayenza amasimu amasola bafeed isola yabo into i-system yetile yamagesi le siyakufunda khonokuyana ngobukhulu bakhona kumbe ngithi ngobuningi bakhona kodwa akululanga babadube ngoba kufuna imali akululanga ngoba kufuna abantu abazimiseleyo ngoba kufuna sithole futhi even le foreign direct investment eyiyo kade sivele njani esihluphayo esingelayo kodwa that's the direction we should be taking njengesizwe.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu osebenza ekolejini le-NUST obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Ezinye izikolo eGwanda zikhangelwe ukuthi zilakho ukududuka kwezemfundo kulandela uncedo eziluthole kwabemba igolide lokunye esigabeni lesi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani. Lolu ncedo luza ngesikhathi izikolo eziningi emaphandleni zibhekane lodubo lwezindlu zokufundela ezezifundi ikakhulu uma kukhangelwe ezescience kanye lama-computers osokudale ukuthi iningi labafundi ezikolo lezi lingaphumeleli ezifundweni.
Izikole sezithole uncedo ukuze zithuthukise ezemfundo eGwanda South zivalisa eBhengo Secondary School, yona encediswe yinkampani eyenza isamende eColembon, iPretoria Portland Cement, PPC, kanye leStezi Secondary School, yona encediswe iBlanket Mine. EBhengo iPPC yakhe izindlu ezimbili zokufundela izifundo zesayensi kanye lamakhompyutha zelwanikeza lesi sikolo amakhompyutha ngamashumi amabili lane 21. Ekhuluma ngesikhathi samukela lesi sipho kuviki edlulileyo usobhuku webhengo umnumzana Kuyaboka Magaya uthe imfundo sokumele ithuthuke kulesi sikolo ebesingaqhubi kuhle emnyakeni edlulileyo.
Sithi kubantwana besikolo, this is your chance, abadala ngiyababona sekwadlula kuwo, but lina is your chance, lingayidlalisa ichance liyana ayiphindi ibuye ngoba phandle lapha kunzima, abantwana babulalana emgudeni like lathinta indaba yabo kunzima ukuthi abantwana labana.
Lamazwi agcizelelwe ngumqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda.
Sikhangelele ukubana isikolo sethu seBhengo sithole ama-benefits ngalokho esesikwethilelwe yi-PPC kuhlanganisela kunye lengadi ezabanika ke inzuzo mhlawumbe ukuthi bakhangele ke ezinye inswelo abalazo isikolo.
Isikolo seStezi Secondary eGwanda North lazo sesivuselelwe iBlanket Mine njalo lazo siza kuba le ndawo yokufundela izifundo zescience kanye namakhompyutha. Isakhamuzi seStezi umnumzana Khoni Ngwekazi uthi lokhu kuzadala ukuthuthuka kwezemfundo esigabeni sakhe.
Kuveke kulamatitsha ayesuka apha sesithi hayi lapha udevelopment akula development wathi kathesi okunani kuzole electricity into yonke esikhona xa utitsha mbe ebhala laphana kulokunye bakusebenzisa imechanism ezwayo esibili sokuthi uphonge ukupressa kube sewubhalile kublackboard.
Ngaphandle kwesikolo lesi iBlanket Mine iphathise njalo ukuthuthukisa esemfundo yaphansi kanye leklinika kuleyo ndawo. Lanxa ezinye izikolo zijabulela izipho ezizitholileyo esikolo seDambashoko Primary School, bona bakhala ezimathonsi ngokuzwela amakhompyutha. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seDambashoko umnumzana Butho Elihle Nkala uthi kuyisifiso sabo ukuthi abantu babo bathole izifundo zamakhompyutha.
Iphupho lethu njengabantu beDambashoko sifisukwale computer lab. Computer lab usikhala kakhulu abafundi abantwana. Izinto eziningi sezijulile, sezifuna imitshina ukuthi ibe khona bancedise abantwana ngokugoogling, bagoogle abantwana bafunde izinto ukubathuthukise ikusasa labo.
Umqondisi we-PPC kwele Zimbabwe umnumzana Albert Gay uthi bancedisa izikolo zemaphandleni ngoba zisemuva uma kuqhathaniswa lezemadolobheni.
We focus particularly in rural schools. By equipping rural schools, we believe that we are solidly doing our part in terms of contributing to laying a strong foundation for the country. We are mindful of the fact that majority of primary learners, I understand Honorable Minister, is about 73%, are enrolled in rural schools. hence the focus on rural schools. And
ukunciphisa ilizwe lonke lakhe ukusasa yalo. Siyazi iningi labafundi beprimary lifunda emaphandleni, njalo siyazi ukuthi izindlu zokufundela ama-sciences lama-computers kazikho emaphandleni, kungakho sithe singenele.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Tolerai Moyo uthi bazavuleka ingqondo abafundi ngalezi zipho.
Donation be a symbol of progress, empowerment and equality. It will bridge the digital divide and ensure that no student is left behind in this rapidly advancing technological landscape.
Let's siphoka sibe luphawu lwentuthuko kanye lenqubela phambili. Sizaqeda ubula ngamakhompyutha, njalo sidale ukuthi kungabi lo mfundi osayela emuva ngesikhathi sokusetshenziswa imitshina yesimanjemanje.
Ngomnyaka ka-2020, isikolo seBhengo sathola iqanda ekhulwini 0% kumhleliso ye-ordinary level, kuthi nyakenye sathola i-7%. Akwaziwa ukuba lo nyaka sizaqhuba njani kulandela lintuthuko esikhona esikolo lesi. Ngimele umhlakazi we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
WezeMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi okwamenza waphuma kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi yikuthi sokumele kungene osakhulayo esikhundleni somkhokheli welizwe ozavimba ukubhidlizwa kombuso kaZulu, kubika uDabuka Ncube.
Umbiko wakhe okwazisa uZulu ukuthi kungani wathatha isinqumo sokungancintisi kukhetho, uBiden okhulumele uZulu enkundleni zokuxhumana esesigodlweni sikamongameli eWhite House uthe sokuyisikhathi sokuthi adedele omunye.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Sengithethe isinqumo sokudedela omunye, iyo yodwa indlela yokubambanisa ilizwe lethu.
UBiden wakhetha ukuba umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ancintisane lomnumzana Donald Trump webandla lema-Republicans kukhetho oluzayo. Kulabanye abambalwa abafisa ukungena kumncintiswano lo, abakubandla lama-Democrats, abakubandla lama-Republicans bafuna ukuba uBiden ahle asuke esikhundleni sikamongameli ngesiphangiphangi, besithi useluphele kokuthi kasakwazi akwenzayo. Abakubandla lama-Democrats bayakuphika lokho. Abalandela ezombusazwe abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika balemibono etshiyeneyo ngodaba lolo. Sixoxe nomnumzana Tim Muringayi ngokwethulwe nguBiden izolo eWhite House.
Sonke siyakwazi ukuthi yena isifiso sakhe bese ukukontesta lapha ekukhankaseni okubuyayo okwe-election ka-2024. But abantu abaningi including ama-Democrats amaningi bebesecabanga ukuthi hayi i-cognitive ability yakhe, le capability ayisekho. So bebesesaba ukuthi bebeza nqotshwa ngumnumzana Trump. So ukukhuluma izizathu zakhe lo mbono wakhe of what's going on lokunika ithuba kumama uKamala Harris kuyabongeka ngoba kubele kutshengisa ukuthi iDemocratic Party no matter ukuthi baxabana kanjani kungathiwa kule smoothness ye-transition.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe olandela udaba lolu ngumnumzana Washington Jamela othe uBiden esethula umbiko wakhe ubezwakala ukuba kaqinanga emzimbeni kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID kunsukwana ezedluleyo.
Indaba yakhe uzamile ukuthi ayibeke kahle kakhulu noma nje bekubonakala ukuthi hayi isabuhlungwana njalo njengomuntu okade egula. Ilizwi lakhe belingakabi strong kodwa ama point awabekileyo hayi ayacaca ukuthi uqhakathekise ibandla lakhe le Democratic Party, waqhakathekisa njalo ilizwe. Akulula ukuthiya isikhundla, ikakhulu isikhundla sokuba umongameli.
Ukhangelelo ukuba ibandla lamademocracy lizakwenza umhlangano omkhulu oDemocratic National Convention okuzakhethwa okusemthethweni ozamela ibandla lele kukhetho oluzayo. Elama Republicans lisanda kukhetha uTrump othi nguye owenze uBiden waphuma kukhetho oluzayo. Uqhube umhlangano eNorth Carolina ngolwesithathu lapho athe njengoba lisazi kumalanga amathathu edlulele sanqoba umongameli welizwe ongaqhubanga kuhle ukwedlula abanye uJoe Biden, khathesi sokulomunye esizamkhalisa olamanga kakhulu Kamala Harris ongumsekeli kamongameli ongaqhubanga kuhle ukwedlula bonke kumbali yelemelika. Abantu abanengi bathi bakhangelele ukuba uTrump loKamala bazanqikilana kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni lapho amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi abantu bacatshangelwa ukuthi baphikisana lohulumende bayahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana phambilini komhlangano womanyano we-SADC okhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Lokhu kulandela izehlakalo ezigoqela ukubotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga edluleyo, amaningi awo alokhu evalelwe esitokisini labafundi abathi batshaywe kabuhlungu amapholisa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano we-SADC, njalo uMnumzana Kazembe Kazembe, umphathintambo obona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Munashe Mdutsa, umabhalane webandla leZanu PF obona ngogatsha lwe-Information Communication Technology, njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endaweni loMnumzana Comfort Impofu, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa nguMnumzana Job Sikala onguye osungula lingxoxo.
Ngasikhangele amazwi akothi ukhuthaza abantu ukuthi bengayenzi udlame kungoba kuzayangisa ilizwe, kumele iqale ikhangele okwenzakalayo. Ukuba sikhuluma nabantu abanjengoJameson Mpimba nabanye abayini abalokhu bevalelwe ejele ngonyenye icala elingekhoyo ngokutshengiselela ukuthi yena ngokuqala nguye osiyangise ilizwe ngokuthengisela ukubana uyakupha abantu bengayenzanga cala kungelacala bekuwukuhlala abasitimani futhi bekhishwe njengoba sikuselebhela iSADC.
Mnumzana Mthuta, ungathini amazwi okukhuthaza abantu ukuthi kubengabangeli udlakela lalabo abathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambutso Mnangagwa ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke akhuluma khona, kayeyeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula. Sesikujayele nxa kuzaba lama summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU, abantu abamamandla abaphisayo bayathanda ukwenza ama-gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda, ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba iSADC kuyakithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo SADC. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe, iSADC izakulungisa. So kusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi chairperson weSADC ongenayo umongameli Emmerson Mtambutso Mnangagwa.
Mnumzana Mpofu, ungathini ngamazwi kaMnumzana Mthuta sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu uMnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe?
Bona nxa behlezi bebodwa bazibona be-right, bathi nizafunga ukuthi nxa behlezi laphana bezibuze bona uComrade Mthuta ukuthi bathini umntwana lomnyaka oyedwa ole waniye uhlezi ejele lomama wakhe because umama wakhe wakhitha ukubana yena ebenjani ebese ebambakale endlini e-private Honorable Timba. Njalo bona nqalo kuma ukuthi ilizwe livambini lokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama bathini ngabantu abahlezi kade sejikile namalinge lobuntu okukhulunywa ngokuthi ngoba association namazonke akusada kona lawo abukwayini lokuthi abantu kumele bevunyelwe ukuthi associate vunyelwe ukuthi associate with certain amanye amaparty ngaze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenzi okodlame ukuthi sihlule amalungelo oluntu aningezelwe izilungelo abantu laba bayi 78 belokhu bephakathi ejele ngenxa i-major support iye yathi kuleqala icala leli icela isilaphitshwa selisayiphulwa yayikuthi ukuthi yenisele ukubana kulokudlala i-constitution okhona lapha elizweni lethu yikho ukuthi yenisele ukubana iZimbabwe ayikabi izinto ukuthi athithenge i-GPOY nxa beselokhu besadlala i-constitution kanjalo.
Sinike ithuba leli uMnumzana Mthuthu ukuthi ungathini ngamazwi kaMnumzana Mpofu.
iZimbabwe yaso Harare njalo iHarare yaso Zimbabwe. That's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi isifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyiwe sikugoqela isifiso zabantu bonke. Obesibili, iZANU-PF ayishiyo ebophayo kule police eZimbabwe ebophayo. Ikhesi le kuma-court siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi 78. Angeke ngakhuluma ngimelela amapolisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapolisa ukuthi abantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kule zinto ezazilungiswa. iZANU-PF kumbe umongameli ngala mandla okungenela endabeni zama-court athi khiphani lwana fakani lwana engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni kuyathiwa eZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe wokuthi kule case ehambe kumagistrate ikhesi kaJob Sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona alemvumo njalo alelungile lokucorrect-a okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahle bekuhlanganise bethi vele kumele angayithatha i-chairmanship iZimbabwe ngoba bena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocebela isadiki layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala.
Ungasigqibela ingxoxo yethu Mnumzana Mpofu.
Ano nginzulu Comrade Mthuthu ngawukhulumileyo ukubana iHarare asoZimbabwe othengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo nxa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe nxa kuphambaniseke iTsholoshe kuphambaniseke eZimbabwe. So abantu bona live nabaseHarare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe kuphambanisa wonke umuntu akukho right yikuncindezela amalungelo oluntu akabakabi ready for i-SADC summit abaqale belungisise amalungelo oluntu. Njengenhlanganiso thina siclear asikuvumeli ukubana kathesi iZimbabwe ikhokhele ngoba iZimbabwe izaphambanisa i-SADC as a whole iphambanise i-Africa as a whole because sisehlile kulungisisa indaba zethu ezomuzi wethu. Abesilungu bathini bathi charity begins at home. Ilizwe siyakubona lithuthuka siyafuka ulibona lithuthuka liyathuthuka njani ilizwe nxa amalungelo oluntu encindezelwe akula lapho esiyakhona.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wogajwa lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokelwa ngumnumzana Job Sikala obexoxa endawonye lo mnumzana Munashe Mdudza umubhalani webandla leZANU-PF obona ngogajwa lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Bebexoxa ecingweni losithandekile Mdlanga we-Studio 7. Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ingcebo kahulumende ngokwezemali ephathelene lelizwe. Singakehlwa nesihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umphathitambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kumele wonke amakampani eZimbabwe kanye lengatsha zikahulumende asebenzise iZimbabwe Gold kumbe iZiG uma behlawula imithetho. Ziyathuthuka ezinye izikolo eMatoran South okungela umntwana yena oyedwa opasayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale. Lani live talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.